Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
alikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe.
Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe phezu kokubhaxabulwa kwabasekeli beMDC ngamapholisa izolo.
Labanye angabadajula izindlebe, abanye badajula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi zingama-private.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo ezibhedlela ebusuku izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazeke kakhulu ngochuku lwamapholisa aseZimbabwe kulandela ukubhaxabula akwenze abasekeli beMDC eHarare izolo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibo Negi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza uZulu njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Amapholisa ahlasele abasekeli beMDC emahofisini aleli bandla eHarare ngesikhathi bemelele umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abethulele umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lokwenzakala elizweni owe-Hope of the Nation address. Abantu makhaza ekade bezihambela esitaladeni abagoqela amakhehla lezalukazi labo batshayiwe balimala kakubi. Embikwena wethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Negi uthe isehlakalo lesi sikhomba sobala ukuthi ukwesulwa kwemithetho ecindezelayo egoqela owephosa akuguqulanga lutho. Ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso welizwe, sona athi sivumela abantu ukuthi babuthane ngokuthula. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Abantu beZimbabwe kumele bakubone kucace, kuphambi kwabo, kusemehlanabo, kuseduze, kusendlebeni zabo, ukuthi bakubone bakuzwe ukuthi owalayo ubudlelwano obuhle obuzadala imisebenzi ema-industry, obuzavala amaphotholi emgwaqweni, obuzavula izibhedlela, obuzakwenza izikolo zibe lamabhuku, ezakwenza ukuthi abantu bonke abasebenzayo bahole, nguhulumende weZimbabwe. Udokotela namhlanje uyakubona khona lokhu ukuthi owalayo ukuthi ahole kahle nguhulumende weZimbabwe. Teacher uyakubona, unesi uyakubona, zonke izisebenzi, ongelamsebenzi uyakubona namhlanje ukuthi owala ubudlelwane namazwe omhlaba, ubudlelwane obuza kwenza ukuthi kudala umsebenzi, livuke ilizwe liphilwe ngumhulumende weZimbabwe ngokubusa kaba abantu, ngokutshaya abantu, ngokuhlukuluza abantu, ngokuba kalikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe. Ngakho ke ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguquke ezenzweni zakhe lezi ezimbi kangaka ezisolwa ngabantu beZimbabwe, ezisolwa ngumhlaba wonke, akulabudlelwano obuza kwakhiwa phakathi kweZimbabwe leMelika le-EU lawo wonke amazwe omhlaba ahlonipha ilungelo labantu.
Ngokutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu esikubone izolo lokhu Ncube, singabona eleMelika lisengeza izijeziso zalo yini kuziphathamandla zikahulumende?
Akungeke kumangalise ukuthi namhlanje ubone iMelika singezelela abantu abangena ezijezisweni. Akungeke kumangalise, angeke kwethuse njalo, ngokuba nxa kulabantu ababusa ngalendlela abangahlonipha abantu bakibo, abangahlonipha abantu babo, abantu be eZimbabwe. Ngambuzo ucelwe iMelika, ufundiswe iMelika ukubusa kahle izwe leZimbabwe. Kanti impi yayingiyani? Iliberation war yayingiyani? Kungani kuthiwa kulama war vet ayelwelani? Kungani abantu babesegangeni, babefelani? Nxa babengafeli ukubuswa kahle, nxa bengafeli imisebenzi, nxa bengafeli ukuthi kube lezibhedlela ezisebenzayo, izikole ezisebenzayo, imigwaqo esebenzayo, kube lemisebenzi yomuntu wonke omutsha omdala, hlonishwa amalungelo abomama, hlonishwa abantu abangavumelani nawe ngaphandle kokuthi ukubusa kube ngokulungileyo akulalapho kuyiwa khona. Nxa kungalungiswanga zona lezo zinto, izijeziso zenotho ziyeza zisendleleni ezizaqondiswa kubona laba ababusa kahle. Kuzathi kusasa babuye bakhale futhi bathi bona nti liyabona amazwe aphesheya oMelika labo bani bani basiphatha kabi, kanti bona yibabaphatha kabi abantu beZimbabwe labana bazama ukunqanda kokuphathwa kabi kwabantu beZimbabwe. UTrump naye wonke umuntu waseMelika ngakhothi sicela libuse kahle abantu beMelika, bacela ukuthi ubusa kahle abantu beZimbabwe, abantu bakini omakhelwane bakho osibongo sinye labo okhuluma ulimi olufana lolwabo, ubusa kahle abantu, hlonipha amalungelo abo kuphela nje into abayikhuluma. Kambuze ucelwe ukuphatha kahle abantu abakho. Uyabunga ubaba onjani? Uyabunga umama onjani? Uyabunga umuntu onjani?
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abalinyazwe ngamapholisa laba ezibhedlela izolo ebusuku. Ibandla le-MDC lithi amanye amalunga alo abotshiwe kodwa alikabikwazi ukuthi etheswa cala bani. Embikwena wethule kuTwitter, uChamisa uthe abalimale kakhulu bagoqela owesilisa osekhulile odabuke ikhanda uBernard Garapo oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha kanye lomunye owesifazana. Umgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi uhitshwe intuthu yetiyegasi kulesi sehlakalo njalo uthi laye wethekelele abalimeleyo. Nangu exoxalo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lo munye ubaba esimficileyo nxa likhangele amapikithi aphumayo ube lehovorosi eyiblue. Ngobaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini e-MDC wahlangana lamapholisa bamdabula ikhanda. Kulo munye umama elimbonile yagqoigqoka esimhlophe oqamuka unyawo. Umuntu ade ezivelela ngekhaya esiya kumne wabo embiri bachaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadatshula izindlebe, abanye badatshula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba anti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke zethu ezikarhulumente zibhaliwe. Kuba kuma-private abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangene emtshineni babakhangela ukuthi akula mathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangawahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla kumbe inyawo zabo zisebenze. Kunabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu, wakhathesi inombolo yababotshileyo ayikaphumi. Sikhuluma kunjenje baseHarare Central. Abalandeli bethu bebengikhona ngale besiyabahambiseli ukudla. Sesiza kuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababameleleyo.
Lina lizalikhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akulampumela akunamhla. Unyaka lodlulile abantu abadutshulwayo kwabizwa omontlante, kwenziwani kwenziwani, sike sihlezi ukunja kulangitho yedwa oseke wabuswa. But sikethemba lokuthi womhlaka wonke jikelele uzibonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebevika ngodaba lama-sanctions umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu bema-sanctions bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambu sokuphumile.
Sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu, bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane laphana?
akula mthetho othimele sasise amapolisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho ukuqala ukuthi sekuyenze konoko njalo ukuqala ngathi lezani yakhambi yebuthana ezani uPF ingane kazibakaze sibona amapolisa ebachaye bagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Azange ke sivale asikuqali konoko ngoba ngathi ngabe lesifisa abalandeli bethu esikhathini eziningi asineli emahofisini yethu. Kuzandisa ukuthi sine phandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke lenzani ngalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufile. Ikusasa siseza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomoni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhwana ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi. Uthengi udle ungene emnyango endlini uyabuyile ngisihle kuphele udle kuphele siza kuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle la ongasitshela ukuthi thina sesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo, hhayi sicela ukumuzwa lo ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli. Kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sirejwe singene emgwaqweni sizihambela siyatshaya sipanyele inyawo lengalo. So ungayizi kufa ikuphi?
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC kasenelisanga ukukhuluma la mapolisa ngalolu daba. Kodwa isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 kunsukwana ezedluleyo ukuthi kabalayo injongo yokuhlukuluza ibandla le-MDC nanku balivumele ukuqhuba umhlangano walo emavuku ngesonto. Sokusungulwe uhlelo lokuphathisa abalimi bemaphandleni ezansi yamandebeleni ngokulima ngamathalakitha kanye lenhlanyelo ole-Presidential Tillage and Input Scheme. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yamandebeleni, umnumzana Bert Nkoncube, uthi urhulumente unanzelele ukuthi indlala ekhona idale ukuthi izifuyo ezisetshenziswa ukulima zicube. Kungakho kuyadinga ukuthi kusetshenziswe amathalakitha ukulimela izakhamizi. Uncube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanyelo eziyitholileyo hatshi ukuthi ziyayithengisa. Umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-Agritex umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu ukhuthaze abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya.
I-tractor silimile sukuya la madonki lomlimi le-fertilizer lenhlanyelo sudweba sufaka i-compound D sufaka inhlanyelo sigqibele wenzela ukuthi sithole ukumila impande sihambe kuhle nobumanzi bubambe kuhle.
Unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo ngumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo.
Uhlelo lolonhlanyelo olufikileyo mina hayi luyandithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngigcine ezinye intandane ngiliwovetereni basala ukulima ensimini yami yikho kuyangithokozisa. So kusasa ngizavukela emasimini.
Umnumzana Super Sebata nesinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo le.
Siyakhulekela ukuthi uNkulunkulu izulu elini sivune uze ilizwe lethu libe lokudla.
Abalimi baphiwe isisindo samakilogram alitshumi 10 kg yawenhlanyelo yomumbu amabele lenyawothi kanye lemvundiso yohlobo lwe-compound D le-ammonium nitrate njalo bakhangelelwe ukuphiwa imithi yokubulala imhogoyi. Imuli ezedlule inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelelwe ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu Albert Ncube.
Loqhubeka lusekudwini udaba lokususwa kukamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esikhundleni sokuba yinduna yenhlamba baloyi lidale lezinduna zenyakatho yamandebeleni. izinduna lezi zithi umne wabo olizibulo uJoram Ndiweni nguye omele athathe lesi sikhundla. Kodwa imuli yakwaNdiweni ithi akekho olelungelo lokususa unhlanhla yamangwe esihlalweni ngaphandle kwayo. Isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umndeni wakwaNdiweni kumele ulungisise lolu daba uwodwa kungela kungenela kwezombusazwe.
Into edingakalayo ukuthi bakulungise ngekhaya, bakuthuthe ngendlela besiko lesiNdebeleni livele lisebenza. Lokho kangisho ukuthi kakusetshenzwanga ngendlela yesiko, ngiphinda khona lokho omina lawe esingabe sikukhangelele. Nxa ngabe kuyikuthi ukhono lesikhalazo kakulungiswe ngekhaya, kuphele ngekhaya, kungazi kwaba yinto ebhebhethekayo igcwala umhlaba wonke. Yikho lokho esikukhangeleleyo njengabantu abathanda amasiko, abalandela amasiko, ukuthi izinto zilungiswe ngokwesiko ngaphakathi kuvalwe umnyango ukuze kungaqhatha abantu kungadingekile.
Ngokuzwa kwakho umnumzana Joram yena uthini kanti?
Ya, mina ngilindele ukuthi azikhulumele ebantwini ukuthi singamkhulumeli. Nxa okuningi okusuka sekubhalwa, kuyabe sekubhalwa ngabantu okuningi oku-social media, izinto ezinye ezingasilo qiniso, ezinye njalo abantu abazicabangelayo. Ngakho-ke kuhle yena ngokwakhe endaweni enjengomsakazo kanti azikhulumele ukuthi kambe uyafuna yini ukuba yinduna, kungani efuna ukuba yinduna endaweni yokuthi unhlanhla okhona induna unhlanhla abe yinduna, kube yibo abazikhulumelayo. Kuba kuhle kanjalo ukuthi kulelu hlangothi kukhulume induna, kulolu hlangothi kukhulume umfo wabo, ibe ngiyangaphakathi kanjalo ize ilungiswe. Njalo ngithanda ukuthi ngibeke into enye eqakathekileyo ngingakhohlwanga, ukuthi into eyenzeka ngale ngakomdlalo ngakwaNdiweni kayilani lalokho abantu asebefuna ukukwenza, ukuthi kubonakale sengathi amadonga abafowethu besidongeni balwisana lobuduna bakoNdiweni. Akungaqhathwa isizwe, akungaxegwa abantu, kakulani labantu besitongele, kakulani labantu besikhalangana, kulabantu labantu besisuthwini, akulani lomakhelwane, kakulani. Yinto efanele ilungiswe ngaphakathi, labo abasukumileyo nxa bekuxoxwa zinduna bebekhuluma bezinduna hayi bengamadonga, bebekhuluma bezinduna hayi bengamanambia, bebekhuluma bezinduna hayi bengamaNdebele, bekuyizinduna zemathebelele and north. Asikuhlonipheni khona lokho, hayi ukuthi siqalise ukuthi sithi thina le nduna ingumhlobo nje, leya nduna ingumhlobo nje, akuqondanga lokho.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakoBulawayo usezavalela uZulu amanzi okwamahola angamashumi ayisishiyagalolunye lambili 92 hours ngeviki ngoba esesilela kakhulu emadamu. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uMnangagwa kasoze akhulumisane la mabandla angekho kumanyano wePoland, njalo kasoze avume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani bantu beStudio 7. Siyabingelela nathi baba. Bantu bakithi kunzima kwelakithi, nasikhala kakhulu ngomuntu ofana lo Believe Gawule. okhuluma kabuhlungu kangaka shiwa abantu bebulawa indlala ilizwe lonke leli abantu bayafa abanye bayagula ezibhedlela kathesi abanye bayachaza abanye abantu bonapha liyabazi ukuthi bathi bona bakhela amatisha amanzi kwezinye indawo izifuyo ziyafa ye kungapheli kuyahlola nelilanga siyabe sikhuluma kanjeni ubelieve gawuli leyo esebaleka laye sehlala kwamanye amazwe sidlala amanqina so kumphelele kungekona okokwenzayo ngoba ngeke abantu bonke ilizwe lonke bekhala ngendlala kangaka yena kunguye yedwa umuntu okhuluma kubi kangaka emele umnangagwa yena emkhaya nokumnangagwa uvele ungumbulali yena ungumhuquluzi wenotho yelizwe yena emmele ngale ndlela
ngiyabingelela msakazi igama lami ngicaba ngani Malingani Ndlovu intabuka embalibale edibheni lembuzini kakhulu nje mina beyinesicelo kubaba lo kuthiwa ngubelieve gawule ukuthi kake sihloniphe shwaba kithi ngicela ake sihloniphe especially thina ngapha ebantwini besiNdebele cela sihloniphe noma engabe sidla yena khonakale kuzani cela adle ethule ngoba isizwe sakithi siyahlupheka so yena ngendlela okhuluma ngakhona kuclear nje ukuthi yena uyasutha uyadla uyasutha so sicela adle ethule mayena kumhambela kahle konke sicela kumhambele kahle ethule kulokuthi ebelophethe ekhuluma esenza so esizwisa ubuhlungu lokhu ngendlela okhuluma ngakhona usizwisa ubuhlungu ngendlela thina izinto ezisihambela ngakhona akulanto esihambela kahle thina yonke into imotshakele kithi asilala amanzi inkomo ziyacuba zifile yonke into izinto ziyadura and then bayehluleka ukuthi like njengegovernment bekwazi ukuthi bekhulumisana labo somabhizinisi ukuthi beyehlise intengo zamapetrol konke intengo zokudla bathule nje zwi okwabo kuphela ukuthi babonakala beflaga ngendiza zangaphandle kwamazwe bekholisa bona lemuli zabo so sicela ukuthi special umuntu ofana lo baba lo gawule kake sihloniphe kethule
ngiyabingelela nami lapha kusitudio 7 igama lami nguvusa umuzi mpofu bengicela ukudlulisa lokho ivele yona indaba yakithi emathabeleleni iyahlupha njengoba sikubona sesukuthola ukuthi uchief Ndweni nje kuthiwa usesuspendiwe usekhitshiwe ebuduneni ivele iyahlupha le ndaba ngoba iZANU PF yona ngokwayo lo ngumsebenzi weZANU PF sonke siyakwazi lokho ivele isebenza ngalolu hlobo ayifuni ukuchallengewa mayisenza izenzo ezimbi ayifuni ukuchallengewa mayisenza against ulungelo labantu ayifuni ukuchallengewa entweni ezimbi ezenzayo ungayichallengea entweni ezimbi ezenzayo isikusanshina isikufakela ama sanctions siyakwazi ukudala kuqhubeka lokho ekithe mathemeleni iZANU PF lokhu isifakela ama-sanctions masithi siyaphakama siyakhala sikhala ngamalungelo ethu emathebeleleni iZANU PF iyaphakama ifakele abantu bemathebeleleni ama-sanctions izolo lokhu bebekhala bona bethi akuremove ama-sanctions amazwe angaphesheya remove ama-sanctions kodwa bona ezweni labo babhizi kwelikamthwakazi basashishina bafaka ama-sanctions emathebeleleni kodwa bona bayakhala bayacindezela ngapha emathebeleleni lokho yinto esiphatha kabi lami nginje ingiphatha kabi lento engiyibonayo namhlanje sokuthiwa uchief Ndweni kaseyiyonduna kanti ubeyinduna wayengene kanjani ebuduneni babemvume kanjani mase bezokubona namhlanje ngoba namhlanje uye waphakama njengomuntu eyindoda phakathi kwezinduna wachallenge into erongo kazanga vumele into erongo ebisenziwa liqembu elibusayo yimkho lokho sokumele bamsashine nje bam kuphubuduna kuthi ukuthi uNdiweni benguye indoda kuwo wonke lama-chief lawa khona lawa ama-chief wonke akhona lawa akubona ububi obenziwa iZANU na kuyakhathaza kakhulu kuthi ukuthi lamanye lezi ezinye induna lezi kuthi ukuthi akusizonduna ezimele ulungelo labantu akusizonduna ezimele abantu zinduna ezimele iqembu elibusayo kuyacaca nje namhlanje lokho masingakuvumela kuzoqhubeka kanjalo kusho ukuthi akukho induna ezisimele kusho ukuthi thina besimele nguNdiweni nje cha ngoba mayebona into embi uyayichallengea waphakama usefela lokho
salibonani balaleli bestudio 7 alami into impawule indlela umbuzo umnangagwa wenza khona elizweni lakithi umbuzo lo uyabonisa ukuthi umbuzo abantu abalambileyo ngoba alukho utshintsho abalenzayo abaphathi belizwe okwabo nje ukutshontsha nje imali.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria ahlasele enye inkamba ebihlala abantu abadudulwa yimpi izolo abulala abantu makhaza abalithumi lanhlanu. Elemelika selethese owake waba ngumtshutshisi kahulumende wakwele Kenya umnumzana Amos Wako izijeziso phezu kwamacala enkohlakalo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukuncintisa bemele ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli babe lenkulumo mpikiswano izolo lapho ababuzwe khona ukuthi benganqoba udaba lwemisebenzi yenkohlakalo etheswa umongameli Donald Trump bazaluphatha njani. Okhokhelayo ngemiklomelo kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uthe alubana ethe wanqoba umtshutshisi kahulumende wakhe nguye oza kutsho ukuthi uTrump uyetheswa amacala yini kumbe hatshi. Umnumzana Bernie Sanders laye wethule impendulo efanayo. Incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi bekungaba lula ukuthi ama-Democrats anqobe umongameli Trump kukhetho alubana lo muntu ofana lwake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama.
Okukhanyayo ukuthi bayamswela umuntu njengo-Obama. Bayamswela sibili umuntu njengo-Obama. Sokuze ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana uSanders umuntu ukuthi impilo yakhe iqinile sibili kayixegi. Ngibona ngawo uSanders ubengenza ngcono kulo Biden.
Kodwa uBiden umsolani nanku phela waba ngusenator okwesikhathi eside wazoba ngumsekeli njalo kamongameli weMelika ngesikhathi sika Barack Obama.
Kona uqinisekile Nkomo uJoe Biden sibili ngalokho esithi thina iexperience ulaya sibili experience siyakwazi sonke lokho kanti akekho ole experience enhle ukudlula eka Hillary Clinton. Laye uJoe Biden uyakuvuma lokho ukuthi uHillary Clinton ule experience enkulu njalo eyiyona edingakalayo emuntwini ongaba ngumongameli welizwe elinjenge-America. Kodwa ke yena uJoe Biden akulanto sibile ngiyisolayo ngaye.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Siyalamukela ababukeleyo kuFacebook kulo team Hlabangana uthwena amavuko bakithi. Pressure Nzuza uthwena livuka njani. Arthur Kumbu Ncube uthwena morning. Ubuye uthi izanu vele nje ingombulali ngeke atshintshe umnangakwa. Kuzoba lo banele Nkomo uthwena kanti wona amapholisa la aphila komunye umhlaba yini. Skathele thina emaphandleni sitsha injanga ekhanda ngisendawana village elupane. Loyisa Ndlovu uthwena good morning msakazi. Zingaye Gwebu sizagcina ngawe lawe uthi kunzima yazi. singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Elemelika selicothoze uhulumende weZimbabwe phezu kokutshaywa kwabasekeli be-MDC ngamapholisa izolo. Umholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-Fast 7 na. Asidibaneni kusasa ngesikhathi esifanayo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.